ukukhulela ngamafutha ezimota kumise amabhasi ezupho kwashiya uZulu engelandlela yokubuyela emakhaya izolo ntambama kanye lokuya emsebenzini lamhlanje ekuseni. Inkosazana Fanele Sibanda uyisifundi uthi inani eliphansi lamabhasi ahambayo emgwaqweni liyabahlukuluza kakhulu ngoba bachitha isikhathi eside belayinele ukugada.
Okwesikuthusa yikuthi uhulumende anele ngoba lokhu kuyaziphambanisa ezifundweni zethu. Isikhathi sokubala sisasitholi ngokuthi sima kakhulu silinde amabhasi sesifike endlini ebusuku sesidinge ukubala kube nzima.
Umnumzana Melusi Zikhali omunye olezimota ezisebenza kozupho uthi ukutholakala kwamafutha ezimota akubathinti kangako ngoba eyabo imali ibuya njengokuvumelana abakwenzayo.
Ngile khombi yami ekozupho mina imali ngiyayithola kuhle, ngizwela izakhamizi abahlala abagadayo imithova njengoba khathesi sokukhanya sokule problem yefuel, mina imali ngiyayithola kuhle ezupho. Kodwa laba abagada imamabhasi yibo abaswela amabhasi khathesi ngenxa yokuswelakala kwefuel.
Umnumzana Thuthukani Msipha wesakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyabaphambanisa kakhulu ukuswelakala kwamabhasi.
Thina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka khathesi thina ma usujayela idola ukuthi ubuyele uyegade i-$10 kuyayenza kunzima kakhulu. Bona ngabe bayayenza ukuthi amazupho bhasi la abuyele emgwaqweni kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga ngoba thina mazigadi zupho kasikweredi ebhasini siyabhadala. Ayitholakali ifuweli yangikhona kubonakala ukuthi siyabuyela emsebenzini yethu kuhle singahambisi sithwala nzima. Khathesi abantwana besikolo uyabe ungakwazi ukuthi umuntu umntwana uhambile kumbe uyaphenduka ngani and ukuthi umnike $10 yokuhamba lokuphenduka awulali uzamnika i-2 pound supho ngokukhuleka uphela ukuthi aphenda akwanise ukufika endlini.
Umnumzana Paul Chuma wesakhamuzi sakoBulawayo uthi umangaliswa yokuthi amabhasi amatsha angaphi engakaze abonakale emgwaqweni.
Ayo commissioner amabhasi ayi-50 ezazake sibone ivile eyi-1 yakhula emgwaqweni. Amabhasi akhona bayasala abanenqaba acommissioner bahambise eHarare tuthi bahambise eHarare thina sikaze siwabone. Thina vele sasifundela ukuzigadela lapho okuchiphe khona sigada ama-truck nama-2 pound kulokuya elayinini utshwelela ngalonko 2 hours lenele ibhasi engabuyiwe.
Omele umgcini sihlalo wekhampani yezupho umnumzana Arnold Rukeshwa walile ukuthathwa amazwi ethi akala mvumo yokukhuluma kodwa uveze ukuthi bayananzelela iphutha labo lokwehluleka ukwazisa uZulu ukuthi amabhasi awalamafutha. Ngimele istudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.